sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 22 kuMpandula 2024 uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kuleli dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zaleli dolobho, nendlela okuphathwa ngayo izikolo zikamunicipal lo.
Izikolo zeKhansili zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko ngoba iKhansili lokhu isifuna ukuba nesandla ephuzima, kanti izikolo zikahulumende abazali bayabumba amakomiti lokuthiwa ama-ABC.
Kwezokholo sicubungula ukuphathelane lemichado.
Kulabo abangakachadi kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani, ngoba lowo muntu liyahlala lize lehlukaniswe ikufa. Ngakho-ke kumele ube kwazi ukuthi lomuntu liyahambelana.
Kwezemidlalo lamuhla, u-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu leBhoso, uNesayi Moyo.
Ngathi kahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadi nda ngoba xasuthi super and then lasethatha uma supporters abalikhulisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Kansili yakoBulawayo ithi sicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho emhlanganweni osanda ukuqhutshwa owe-full council meeting okugoqela uhlupho lokusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zalelo dolobho, lendlela izikolo zekansili eziphathwa ngayo, njalo yathatha izinqumo ezingaphathisa kulokho. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubela umsekeli kameya walelo dolobho, uMnumzana Edwin Dlovu.
Okokuqala okwaphumayo yikuthi sakhumbuza izakhamizi ukuthi akulamanzi edolobheni lakoBulawayo. Ikhwela la manzi ke amancane akhona siwasebenziseni ngokunanzelela okukhulu bakhe. Sasesikhuluma ngokuhlanzeka kwedolobho, enforcement ukuthi kumele idolobho lihlanzeke, kumele njalo njengecouncil sibophe abantu bemshikashika lapha laba abathova endaweni abangavunyelwayo ukuthi bathove kizo, ikakhulu ku-6th Avenue laphana. Savumelana-ke ukuthi kumele kube ne-enforcement enkulu, babothe laba bantu. Ngathi-ke ngokunye kwezinto esakhuluma ngazo saphinde sakhuluma la ngama-policies ukuthi lama-policies osokumele atshintshe, ikakhulu i-policy ephathelane lezikolo zekhansili. Izikolo zekhansili zananzelela ukuthi zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko ngoba ikhansili lokhu sifuna ukuba nesandla esinzima esikhulu phezu kwezikolo lezi, kanti izikolo zikahulumende kulo mthetho othi abazali bayabumba ama-committees okuthiwa ama-ABC. Lawa ma-committees bese kusiba yiwo ahlala phansi nobukhokheli besikolo, i-administration, barani isikolo, bavumelane labazali ukuthi kambe ukuze kumbe sithenge ibhasi kumbe ukuze sakhe i-ECD block kumbe ukuze sifake i-durahall kumele sisebenze njani. Basebenzisane-ke kwizakhamizi-ke abazali kunye-ke i-administration yesikolo olobe kodwa kukhokhela-ke abazali ababekhethiwe okubiza kuthiwa i-SDC committee. So izinto nje esakhuluma ngazo-ke kumhlangano ojulileyo okaseptemba sisekhanseleni.
Lapho kudaba lwamanzi lakhuluma langesisombululo yini ukuthi kuyini eliza kwenza njengekhansili ukuthi liqede lolu hlupho?
Isisombululo saphuma okokuqala sakhuluma ngokuthandaza yoyifoda enkulu yena leyo ukuthi sithandaze uNkulunkulu sicele bakithi lonaka ezindlini. Okwesibili sasesikhuluma ngokuthi kumele sibe nalokho okuthiwa ngesilungu ama-short term measures esingalungisisa ngawo ukuthi amanzi nala amancane agcinakale, okuhlanganisela ukuthi-ke ama-leaks ethu avalwe kusukela khona hale emadamu kusuya kuma-pumping stations kuze kuzofika ezindlini zabahlali bedolobho lakoBulawayo. So sacela-ke ngokunjalo-ke imali-ke kuminister of finance imali engange-14 million esihambisela ukuthi senze zona lezo zinto, ikanti sincedise le-pumping capacity COVID. Wasiyananzelela ithule damu lensiza leli challenge. Yahana sala amanga nyana angathi incedisa kuze kufike isikhathi sokuthi kube yi-next rain season. So sakhuluma ngakho lakho ukuthi kumele ke sibe le dual pumping system ezenza ukuthi amanzi siwapampe nje aphume ngobuningi izakhamizi zinesekwa kakhethi. Kanti i-dam dam sakhuluma ukuthi sizancedisana lenhlangano esezimeleyo efuna ukuthi yakhe idamu elitsha ukuthi ayi-glass lock dam. Bangali yakha-ke bevumelana nezingaba zezinwa kuthi ukuthi-ke nathi nje idolobho sesizama lawo ama-chance zokuthi sitholela amanzi 2007 sithose amanzi. Ikanti okunye sakhuluma ngakho yokuthi uhulumende afake i-security enyamandlovu akhwifa indawo leyana ilindwe abantu babandalayiza kakhulu khona ngale okugcina senza ukuthi sithole amanzi amalutshwane njengedolobho. Ikanti sakhuluma njalo ukuthi si-explore sikhangele njalo amanye ama-akhwifa abantu bakhuluma ngenkulumani khetha akhwifa, bakhuluma ngenye esematoko, bakhuluma nje ngama-akhwifa amaningi ngenye indlela la efuna ukuthi siyexplore ngayo. Okunye njalo sakukhulumayo ukuthi kunenhlanganiso okuthiwa i-VAI e-Netherlands. Inhlanganiso le ifuna ukuthi incedise idolobho endaweni zamanzi. Yikho-ke yapropose ukuthi i-department yamanzi ibe yodwa wenze ukuthi wenelise ukuthi basincedise. Lathi sebebona ukuthi phela kasigerimenti kasidayivethe imali yamanzi ifake kumbe kulungiseni umgwaqo. Yikho wasekuphume imibiko-ke engayisiyo kwizakhamizi zakobulawayo ukuthi idolobho selifuna ukuprivatize amanzi kumbe ukuthi amanzi abanje ngenhlanganiso ezizimeleyo ezingayisizo zekhansili. Yikho-ke kwachasiswa-ke emhlanganweni ukuthi hhathi yabona into enjengenaleyo. Khona sizakhulumisana ukuthi incwadi sithi-ke ibiyodwa i-department yamanzi sitshoni kodwa iqinisweni kakutho ukuthi izaprivatiza kakutho ukuthi abantu bazabe sebethenga amanzi bedula mba kuzaba njani. Esifiso ukuthi kayiseparate iphume kwi-department ye-engineering ihlale yo-DND waste department yona ibe yodekinga yamanzi. So izinto nje ezakhulunywayo lomhlangano we-council wawukhona.
Lowo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo esixoxelaye ekhona le ukobulawayo. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Chris Godfrey owaziwa ngokuthi Chris G ophathisa abahlala ezitaladeni labanye kobulawayo esebenza le nhlanganiso ye-Helping the Homeless.
Into yokuqala engayitsho yikuthi into le siyiqalisa asiqalanga nengqondo yokuthi hayi sifuna ukuba registered sibe recognized or something. Saqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule. Nxa ubona ukuthi kona ngingakwanisa ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana kumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besiziphusha ukuthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama ewele phansi uthi uzu ihliziyo yakho vele ithaya sibili ukuthi ngabe vele bengikhwanisa ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje no but singamelele ukuthi sibe nama-millions. Even idolana nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise omunye umuntu encedakale ngalo. So ngokukhula ngoba saqala le 10 plates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku-100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think kungabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered.
Abantu eliza kuba lisebenza labo ngabantu abanjani njalo kulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathi sane lani.
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana. Wonke olesifiso sokuncedisa esokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhatshana noma usemazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela. Isifiso sedi ukuthi sibone nje abantu bencedakala.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa ilinhlanganiso ekuphathiseni uzulu?
Kule ndaba e-counseling center, i-counseling center is becoming agent day by day because sezanenzela ukuthi khona abantu abaningi esisebenza labo the so much vulnerable and traumatized some of them because of the environment that they're exposed to is very toxic and is not healthy. So silesifiso nxa singathola khona indawo esingakwanisa sibe sikondakta ama Catholic sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ukuhlala khona sehlala somewhere samnike imali yestati waqalisa ibhizinisi yakhathe esuyasebenzela kodwa inkinga sesele layo uthi yena akasafuna ukubhema ugwayo. So siyaba-limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba le-chance le-space yakhona ukuthi sibe simnikeza ama-episodes simnikeza ama-counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engachiya njani ukubhema ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona sometimes i-environment yangikhona iyababhizi kumbe iyaba-too exposed wokuthi liyagcina lingasifanisi ukuthi libe lama-private conversations nje umuntu la ekwansi ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulo omunye umuntu omjajayo ekwansi ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards. Then kule ndaba ukuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba ka these guys they cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye njani umunye athi hayi ngcenye uzatshontsha izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo. Nxa singakwazi sibekela ama-programs esizabafundisa amaskibibe labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemikhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule zinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes baya bengakwazi ukuthi kwenzakalani, baya bengakwazi ukuthi kuhamba njani. Ngiyakhumbula ngenzikhathi ze COVID, babona nje sebechotshwe town ukuthi kuhamba njani. Sebenza ukuthi akwatwa kule corona, akwatwa kule corona. But labo ukuthi bebe bezwisisa ukuthi kuhamba njani. Abantu bafa. This thing is killing people. We're being allowed because abala ma TV, abala ma radio.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala ezitaladeni kobulawayo esebenza nenhlanganiso ye-Helping the Homeless. Nxa lifuna ukuxhumana naye lingamthinta kunombolo yesithi +2637727527251. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyabonga Daboka ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko
wena
namasiko wena
sinjani zirukandaba lo ngumthembo sithembayo ogibs dube ngikuhlelo ezamasiko lamhla ngixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ngikuqhatheka kwezinduna ezizweni sikamthwakazi baba ingonya sawumukela kuhlelo baba
ngibingelela baba dube ngiphinde ngibingelela nakubalaleli nakubasakazi onke
nje ye akusitele ke sizwa kuthiwa ke kulomcimbo ozabo khona wenduna ugampu abantu banengibona zani bangabe bemazi ugampu ukuthi mbasi akutsho ngamabushani khona
kunjalo babudube sikhanelele ukuthi lenyanga esiyakuyo mhla ka 4 sizabe silaphayana endaweni ebizwa kuthiwa kogampu ilaphayana emngceleni wezamtri nesholotsho okulomfula nje abathi umanzi amnyama baye bayebethi bedungunada kule ndawo ke lapho elamanxiwa lapho kwakwakhele khona induna ugampu sitole ngenye yezinduna eyaziwayo ukuthi yazalelwe endleleni nxa inkosi uMzilikazi iyayibaleke kumbe ngithi yayifudukele kwaZulu. Yaba ngenye induna eyazalelwa endleleni laphayana engathi kuse-North West eMkhwahla ngonyaka ka-1832. Uzokhumbula-ke ukuthi induna uGampu ishiyane nenkosi uMakhokolondo uLobhengula ingqungqulo emadola abomvu nokuguqa engazendla wafowabo. Ngeminyaka emibili bakhula ke bebonke uhanjwa nje kusuka khona le kuze kuyefika laphayana ebudlanondo basengabafana bayakhula kwaze kwaba yisikhathi lapha athatha khona izintambo zokuduna obabuvele ukuyise uMaqhekeni ongomunye owaba liqhawe ngempela elasuka le nkosi uMzilikazi esizokuthiwa nabo babecishe belingana ngokweminyaka yokuzalwa. Nxa sebefika laphayana owasala laphana ngukhokho wakhe uMagogo onguye ozala uMaqhekeni. UMaqhekeni wafika ngapha kwelasekudla noto.
Ye singathi khonapho Ngwenya, nxa sikhangela khonapho Ngwenya singathi kuqatheke kanganani ukuthi kube lo mcimbi wonalokhu.
kuqakatheke kakhulu njengoba bengisalanda iqhaza elabanjwa kume ngithi igalelo elafakwa izinduna zakithi ekutheni kwakhiwa isizwe sakithi namhlanje njengoba siyisizwe esikhulu kangaka. Kungoba inkosi umzekazi engahambi yodwa ehamba namadoda abonisayo ngoba umaqhekeni laba yibo abathi no inkosi umzelikazi silawe bebamsanelele lamadoda afana nabomkhabakhaba mkhwanazi nabodambisa amahubo mafu bathi sinawe sizofa lapho ofa khona. Nangempela iphupho labo lapho iphupho lenkosi laphumeleliswa ukuthi wayena amadoda afana nabo naye induna ugaba uqobo lwayo. Yikho-ke namhlanje-ke siyala phana esikhubuzweni ukuthi kuyekhunjuzwa abantu ukuthi singakhozwa ukuthi esizweni sakithi kwakunenduna eyayinkulu kakhulu uyiyona eyaba nesandla ekutheni kwakho isizwe sakithi namhlanje. Njengoba uzokhumbula ukuthi igabha okwakuyibutho elaliholwa induna uGambu lamaxhiba amaningi ayingaphansi kwayo. Kwakunamabutho amaningi kakhulu esingaba lomabhudwana onyama yendlovu ubala nje ukuthanda emaningi ngaphansi kwegabha laphana. So yikho-ke okwenzakalayo ukuthi nxa sisiyakhumbula induna uGambu sisuke singakhumbula umuntu omncane sisekhumbula umuntu omkhulu owaba yingxenye kwakhulu kwesizwe sakithi.
Ake siyamuzwa ubaba lapha-ke uNgwenya bebuya lazo sibili kodwa isikhathi yiso esingasavumiyo ukuthi sibe singani khonapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lithemba lokuthi lizasilandela futhi kuhlelo oluzayo ngeviki ezayo. Ngoluvalisa emoyeni ngumthombo osithembayo uKips Dube Lilale. Ngoba Ngwenya siyabonga thina kusasa bakho.
Siyabonga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisipanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle. Ngizafuna namhlanje sikhangele udaba oluqakathekileyo udaba lomtshado. Ngibala kuGenesis chapter 2. Asikhangeleni iverse ka-21. Inkosi uNkulunkulu yamehlisela umuntu ubuthongo obukhulu walala. Yasikhupha olunye lwezibhambo zakhe yavala indawo ngenyama. Ubambo inkosi uNkulunkulu eyayilukhuphile emuntwini yeza ngalo owesifazana yamusa kumuntu. Umuntu wasesithi lo uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami. Uzakubizwa ngokuthi ngowesifazana ngoba ekhutshwe endodeni. Okokuqala phansi siyananzelela ukuthi ukuhlanganiswa komuntu wesilisa lowesifazana esingathi kugcina kusiba ngumtshado kudala imuli kwaqalisa kuye uNkulunkulu. Nguye wanika u-Adamu umkakhe, waletha u-Eve wamletha ku-Adamu. Khonokho kuqakathekile ukuthi sikubambe. Njalo siyananzelela ukuthi u-Adamu wakwamukela ukuthi hhayi lo ulethwe nguThixo kimi. Ngakho-ke bemfuna sibe le micijo ethize okumele siyinanzelele nxa sikhuluma ngomtshato. Okokuqala engifuna ukuthi sikunanzelele njalo sikudwebe phansi yikuba umtshato wawusengqondweni kaNkulunkulu, njalo umtshato waqaliswa nguNkulunkulu, awuqaliswanga ngumuntu. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhuluma ngomtshato ngokuthathana kwabantu siyekhangela ukuthi kanti lo owaqalisa linto wavela wakubeka njani. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakuletha ukuba umuntu wesilisa lowesifazana bahlale bebonke. Kuthiwa wasesithena ngenxa yakhonoku umuntu wesilisa uza kutshiya imuli yakhe ukwenzela ukuthi bebe nyama inye lomkakhe. So kokuqala sinanzela ukuthi kwakusengqondweni kaNkulunkulu, nguye wakuqalisayo. So singathi-ke vele wona umtshado into eyabekwa nguNkulunkulu. Okwesibili siyananzelela ukuthi lo owesifazane walethwa nguNkulunkulu ezomnika umkakhe. Ngakho-ke kulaba abangakatshadi ngalikhuthaza ukuba kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani. Konke khonokho kumele kube yizinto uNkulunkulu akucebisa ngazo.
ngoba lo muntu liyahlala kuze lize lehlukaniswe ukufa akuye kumele ube kwasithi lo muntu liyahambelana uThixo uthini ngalo muntu ngoba uNkulunkulu ngiye kwazi isiphetho sento so uyakujengisa uyakuvezela ukuthi umuntu ongakuthatha ngumuntu onjani so abantu abaningi siyafuna ukuzidingela thina sikhangele ukuthi lo muntu lemali kumbe lo muntu njani sikhangela ngamehlo enyama ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhumbula ngomtshato sikhangele ngamehlo langelihlo likamoya elivela emqondweni kaNkulunkulu ukuthi kambe uThixo ufuna wena uthathwe ngumuntu onjani kumbe wena uthathe umuntu onjani njalo kuyamele kube yinto eba ingxenye yomthandazo wakho ukuba ukuthandazele lokho kulaba sebethathene kuyadingakala ukuthi akho nto ukuthi hayi ingxenye lowawusuye uNkulunkulu ade ngimthathe kumele ukuthi uthandazele ukuba uNkulunkulu aqinise umtshato wakho atshintshe izinto oyakufunda zitshintshwe emtshatweni wakho nxa kulokunye ongakuthandiyo kulokuthi libe lisilwa lidle phana hambani esikhathini somthandazo uNkulunkulu ngicela utshintshe unkosikazi wami lapha kumbe uNkulunkulu ngicela utshintshe umkami lapha lalaphana kube yi-prayer item kube ngumthandazo ukuthi uNkulunkulu ngifuna ukuthi lo muntu abe yindlela ovele wena ufisa ukuthi abe yiyo yimi nxa sihlezi sisonke sidala imuli siba labantwana Baba ngegama likaJesu sithandazela bonke abalaleleyo abatshatileyo kumbe abafisa ukutshata kunemtshato baba emihle kunemtshato eyinye engabi phakathi kobunzima ngiyathandaza ukuba wena Nkulunkulu wami uzokusiza abantu bakho bakhulumisane bathandaze beqe lesi sigaba sobunzima ngiyathandaza ngegama likaJesu amen
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga ntungamili Soku isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Mina ngingomunye wabalimi esikucela ukuthi nxa sifaka amabele ethu bakithi imali yethu kasiyiphiwe masinya ngoba sidla khonapho lapho esisebenza khona ngapha emakhaya akula nto esiyitholayo nxa sokuthiwa kuyaholisa ukudla kwe-social welfare ngabasibali bathi siyalima sithi sifake imali ngale singasaphiwa mali futhi silambe kodwa singabalimi cela ukuthi nje nxa sifaka amabele ethu 21 days lesibhadayo ngoba amabele sangisisiwafakile asimelanga silambe sisebenza sinje silambe sisebenzi
sikhuza imihlolo lapha kojimila lapha kungena abantu be-water bangenela abantu abalobojojo babo bayabacharja bathi bagebho imigodi leyo kungekho emthethweni kambe isihluku banzi esenziwa igovernment ebantwini abantu ngapha bayalamba inkomo ziyafa kakula manzi akula mgodi ugovernment eyigebhela abantu kodwa hambe engelela abantu enika amareceipt ukuthiwa bagebhe imigodi okungekho emthethweni asilankanisi khona asilankanisi siphelelwe ukudla kasilakho kodwa ugovernment uhambe sharja abantu kazange egebhelela abantu le mgodi cela bakithi lokuzeni odoleli ke lifake size ukuthi wona umhlaba vele uthini ngohluko lwenziwa yihulumende ebantwini
selibonani selibonani lonke nje sikhamisile wona la amazwi ethu esibacelayo thina abanye labazali sigugura wonde ukuthi singogangeni singolahliwe nento besoze futhi siyihlalele phansi sebelokhu sikhuluma kuphela kwazi wazasethini ngoba bebe besihlala khona kusemlageni egangeni sala sizwa nje sizozonke kukhulunywa kuthiwa yeye kulapha lalapha labe sihlala khona vela aze sizwe luthaze sibuye eludweni nasihlala etshilo tshekucineni kusemlageni egangeni abahlali bendawo abahleziyo kuphela abakhangelwe lelihlupho zabo
linjani mazimbabweni linjani basakazi bethu be-studio 7 hhayi ukuhlupheka kuphela abantu bakithi ukuhlupheka intuthuko kwakuthiwa izadivasha isikhathi sekhethweni kodwa esikubona ukuthi ivashayi ukuhlupheka abafowethu special amazweni angomakhelwana bethu bathwele nzima bathwele nzima bayabotshwa ama-road block kunzima so asizameni ukuthi silungiseni ilizwe lethu asilo lizwe elobuyanga ilizwe elinothileyo kodwa izanup f hayi yehlulekile bakithi le triplec akimi eceleni layo lidedele abanye labo ke besebenze bebona ukuthi bahluleka besiyanga ikhona izaphu eyaziwa ngamazwe esadaki ongathi noma ayiwinile kungabi lakho konke lo msindo lokhona ake sizame ukuthi sisupporte sibonge ukuthi kona angeke silethele kumehluko yini okhulumayo ngowashington ncube etholoju
asivukeni bathwakazi abahle kuwonke amagumbi amanomhlaba la kulomthwakazi khona sithi phambili ngomthwakazi emuva kasi soseduze lesiya khona eyokhulumayo dichakwane likhulu eplant asibonge
kulezano kulamashona kulento ezimbili ezehlukeneyo so ma wena ungumuntu ungaqalisa ukulwa ngomhlobo ulwa nomhlobo ovele kwesisikhathi umuntu lo ngumhlobo lo ongazange angena khonapho wena usesithi njengoba ekhuluma ulimi lololo userong sezinto zepalestina le-israyeli hayi khona thina lapha asilo into zamajuda namapalestina silwa into yokuthi singabantu abamnyama sonke and ayiproblem ekhona kule phathi okuthiwa yizanu kube ngama-opposition alwa nani le zanu not amashona yikho nje ukungihlupha kakhulu khona lokuthi kati abantu siyaphuma kulayini siyanga thank you
labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha imbono yabo Lani lilakho ukusithumela eyenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo lamuhla uEzra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu leHighlanders uNesai Moyo owayesaziwa ngegama lakhe lokuthi Super.
Unetsayi Moyo wayethandwa kakhulu ngabalandeli bebhoso esedlala leli qembu. Yena ke udabuka kontathu ziyathunqa.
Mina ngizalelwe eMakhokhoba koBulawayo. Ngikhulele khona ngafunda eLodge Primary School ngathi ngayenza secondary school yami eMzilikazi. Qalisa ukungena kuHighlanders kuma juniors ni under 13, under 14. So ngaprogressa from there. Ngangena ku first team since the 18 years. Siyadlala kuHighlanders.
Zikhona yini inkezo owazamukelayo ngesikhathi usadlala Moyo?
Sathola iBAT Rose Bowl. Sathola le Independence, sikhathi sidlala iIndependence ngeminyaka yabo 85 khonapho. Ngathi Independence was the big cup engayitholayo.
Igama lakho elithi Super labuya njani? Kwakunjani usadlala ibhola Super?
Ibizo ngaliphiwa ngama-supporters. Kahle kahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadinda. Yibo bachaza ukuthi ngisupha super and then laselithatha ngama-supporters abi balikhulisa. Yeke kudlaleni kwami sibili kulama players ayenzima ukudila lawo. Ngathi kakhulu uBoy Ndlovu was one of ama wingers ayehlupha ngoba wayespeed esikhulu kakhulu.
Asikhangele umdlalo wenguqu wakulezi nsuku nxa uqethanisa ngesikhathi nalisadlala netsayi.
Kulomehluko kuthiwa abanye bathi ukutshintsha kwezikhathi. Thina sidlala i-aim yethu yayiku-entertainer abantu. Abantu bakholisa ibhora la nxa singaphuma sidliwe kodwa babona ukuthi hayi bekudlalwa la kwakungalamali and sasidlalela i-entertainment lokuthanda ibhora lathi sasidlalela ukuthi ngidume nje ukuthi ngidume nje ngibe ngunetsayi ngibe ngusuper ngithole lelo bizo libizwe. Kwakuyinto eqakathekileyo. Akusafani lakhathesi sokungumsebenzi bafanele laba so kule nto eziningi ezi-aplayayo ezelabor lani kuyatshintsha into zahamba zatshintsha njani
kukhanya eZimbabwe abake badlala ibhola ezingeni eliphezulu abakho ekukhokheleni umdlalo wenguqu.
Okunye ngingathi maybe ukuthi abaningi bethu sesaba ukungena ezikhundleni lezi maybe sesaba i-challenge especially team enjenge-Highlanders but kuyabe kufunakala ukuthi lathi senze ama-courses awe-administration ukuthi singene ehofisini. Akusikho ukuthi nxa wadlala ibhola ungangena nje ofisini kuyafuna ukuthi la ube kwazi ukuqeqesha ezintweni zoku-administrator because kuningi okunye ozahlangana lakho okungafanani lebhora kwe-administration ozahlangana lakho kodwa kuhle nxa ule administration ungumdlali webhora uke wadlala ibhora uzabamba ngcono kulabanye ngoba wena wazi indawo zonke zombili.
Kunetsayi Moyo kulezi nsuku ngumphathi wabafana abadlala i-Highlanders Bhoso ikamela ngu-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwedolobho kwezinye indawo, lendlela izikolo zekhansile eziphathwa ngayo. Yasidinga isisombululo kulokho. Sizwe eziphathelane lamasiko abasakhulayo ezokholo lezemidlalo kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.